sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Elingali vuka njani izolukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ziku 19 Mpandula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokuthi uhulumende wavuma ukuthengiselwa ama laptop computer ngemali engamadola emelika afika phose inkulungwane ezilithumi la 10,000 US dollars luqhubeka lusemlonyeni wabanene.
Sithi zimkhize zimkhelele Zimbabwe. Ngwezali abadala basitsho njalo sebe sithi siyimvelo. Sithi Zimbabwe ikokungathembeki sokusesiqokoqokeleni se-government ku-parliament.
Indlovukazi yeNgilandi uQueen Elizabeth wesibili uyabekwa lamhla kweleBritane.
Umongameli nasoze enelisi ukuyafika nxa ukuthi ulalapha ayakhona emkhosini omkhulu o-United Nations.
Ibhanga leWorld Bank lethule uluhlu lwamazwe alithume okuthiwa yiwo alokudla okudulayo eleZimbabwe yilo elikhokhelayo ngesilinganiso esiphezulu kakhulu. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lokuthi uhulumende wavuma ukuthengiselwa ama laptop computer ngemali ngamadola emelika afika phose inkulungwane ezilithumi ngayinye 10,000 dollars liqhubeka lusemlonyeni wabanengi. Inkampani yeBlinert Investments yathola itender yokuthengisela uhulumende ama computer amancane awohlobo lwe laptop alikhulu lamachumi ayisikhombisa lantathu 173 okuyimali edlula isigidi esisodwa i 1.6 million dollars. Kuthi enye njalo inkampani yathengisela uhulumende amakhompyutha amakhulu ohlobo lwe desktop angamachumi ayisikhombisa lasitshiya kalolunye 79. Ama laptop asebenza kuhle aqalisa kumadola angamakhulu amabili i 200 dollars hathi i 10,000 dollars. Wona amakhulu aqala ekumadola emelika angamakhulu amathathu i 300 dollars hathi i 3000 dollars iyathengiselwa uhulumende. Kodwa umabhalane wedale lephalamende umnumzana Kenneth Chokuda uthi bamisa ithenda le ngoba bengavumelani lemali eyabizwayo. Kodwa abanye bathi isiga lesi sibonakala ngemva kokuba kulabanye abavuzise imfihlo entengo. Ngesizwe umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela amafasibanda.
Sithi zimkhize zimkhelele Zimbabwe. Ngwezali abadala basitsho njalo sebe sithi siyimvelo. Sithi Zimbabwe ikokungathembeki sokusesiqokoqokeleni se-government ku-parliament. Thina be-CCC asifuni ukutshayinja sifihle umphini. U-chief executive officer we-parliament ngu-speaker ubaba uMdenda. Umeli wakhe ngu-Kenneth Chokuda u-clerk of parliament. Akuna nto engaphuma uSpeaker of Parliament umlomo weParliament engakwaziyo, njalo akulanto engaphuma uParliament engakwaziyo. Laba yibo iziphathamandla zeNational Assembly esithi iParliament jikelele eZimbabwe. Uma sesisizwa ikhompyutha babesebethengisa over 9,000, yona i-ordinary computer ingaba yi 2 to 3,000, yimhlolo yikho sisithi zimchize zimkhelele Zimbabwe. Kambe ngubani osezabopha ipolisa? Ngubani ozakwenza i-oversight kuhulumende uma iparliament staff sibolile sidla sivuna lapho abangalimanga abangahlakulanga khona thina asithandi ukuchaya inja sifihle umphini isikhuni sichisa umkhwezeli uepermend kulo clerk of parliament kulo speaker of parliament pele committee ye public accounts lalabo abakhangela amathenda sifuna ukuthi uinkohlakalo enjalo ibanjwe esidukwini kusenzela ukuthi kusasa kungabe lokho kuqhubeka abambe tshontsha besidla imali zesizwe njengelo ukuthi la uyavuza buda uKennedy la usebenze kakhulu lobaba uZoma sesibone la uyavuza sesithi umthetho kawuthathe indawo yawo icorruption asithandi wonke umuntu obambeke ngendaba le lamakampani lalawa ama briefcase companies aphiwa amathenda kangako ngakabani nawabo abazibazelayo ukuthi batshontshe basenge inkomo ezingalacha mahlabe zulu sibuhlungu sibabonga phansi sisizwa ukuthi parliament ile nkohlakalo enjalo ngubani ozakhangela echayele executive esingathi oversight yiko ke siyadana sithi umthetho ye anti-corruption lamapolisa lo attorney general nandi cala mahlabe zulu siyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lokhe sikudaba lunye, ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda, utshele i-Studio 7 ukuthi udaba lokukhwezela imbadalo ohulumende ibhahile ngabahuquluzi benotho abakuhulumende abasebenzelana lezigilamkhuba.
Vele lokho kwenzakalayo ukuthi yena abantu bathengisele uhulumende ngamakhompyutha e-1 nge-9000 into embi kakhulu eveza njalo etshengisa ubusela lobungilimbani obuyinyanyisayo obuyibo obusobenza ilizwe lingayi phambili, ilizwe lingaduduki, ilizwe lingaqhubeki, ngoba bavele abantu laba abani bangamasela and kube kuhle ukuthi i-treasury i-minister of finance ikubonile lokho ukuthi kule ma-prizes anjalo abaqali kusho ukuthi nje into engaqaliyo ekwenzakala into evele ihlala isenziwa sesibona abantu besiphongubona abantu bevuka benothile nje sebezimbinga bengakwazi ukuthi imali bazithethe ngaphi kanti bayenza ubungilimbani obunjalo.
Ngokubona kwakho kungakutshengisa na ukuthi kuningi okufana lalokho kwama computer okwenzakalayo abantu bengananzelele?
Angiboni ukuthi kuyaqala lokho okwenzakaleyo, ukhanya nje inhlala yenza yikuganga okuhlala kusenzakala yokuyikho sokudilize ilizwe ngabantu abayizikliwi nje abangalanhloni. Kanti bese ngiphinda ngithi mina uhlupho suka lobe khona ulokhe kwabuya izijeso zenotho ezethulela ilizwe. Ilizwe leli selithenga izinto emkotweni sokulamarana kuthiwa ngamarana laba omalayitsha labo bani bani abagijimayo babe yibo abathengisa izinto. Lingakhohlwa ukuthi sike sabona abanye bethengisa amamaski besiya protective clothing odelish ngwana befaka bethengisa ngenkalakatha zezimali. So into evele ihlale senziwa ngibusela nje obuvele bukhona aba angikwazi ukuthi buzaphela sokutheni lo busela obunje.
Alo ke ngumnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Indlovukazi yeNgilandi uQueen Elizabeth II uyabekwa lamuhla kwelebhilitane. Inkokheli yamazwe omhlaba igoqela lo mungameli Emmerson Mnangagwa inqusiwe emngcwabeni lo, kodwa uMnangagwa uthi kasoze aye ngoba uzabe elubhekise ngapha kwelemelika emhlanganweni we-United Nations edolobheni le-New York. Kodwa abanye bathi uMnangagwa kasoze aye kwelengilandi ngoba uhulumende welebhilitane uthe bonke abazayo elizweni lakhe kumele basebenzise indizamchina ezisetshenziswa nguZulu mathupha ngoba ezokuboleka kumbe ezabantu abalutshwana zilakho ukugcina ziminyana. Umnangagwa yena usebenzisa indizamchina zokuboleka. Ngesizwe okunengi kuphawulwa intatheli zindaba yethu uEzra Chisas Banda ekobulawayo.
Umnumzana Witness Dube obona ukwethulwa kwemibiko kubandla leMDCT uthi imfa ivame umanyanisa abantu abangabe belesikhathi bexabana.
Ukumenywa kumkhokheli welizwe ubaba uMnangagwa emngcwabeni wendlovukazi iBhilitani thina njengebandla leMDC sikubona njengento etshengisa ubuntu phakathi kwamazwe ethu omabili ekutheni nxa kube lohlupho kuyabanjiswana. Njengoba nje indlovukazi yamangisi le ibingumuntu obengumkhokheli khona ngale eBhilitani kanye la kumazwe Commonwealth. So lokho sikubona njalo kulomthelela ukuthi amazwe omabili atshengisela ukuthi asazimisele ekuthini abe lobudlelwano obuhle.
Inkokheli yebandla leZANU-PF esebenzisa emathelen North Province Comrade Believe Gawule uthi kuluhlazo okwenziwa ngabalisa uMnangagwa.
Umongameli ngasoze enelise ukuyafika ngenxa yokuthi ulalapha aya khona emkhosini omkhulu o-United Nations owamazwe o-United Nations. Ngokunjalo umongameli uzamelwa lilunga lakhe embikweni ophumileyo ukuthi uzamelwa lilunga lakhe elaza ngaphandle ubaba uFrederick Shaba. Ngokunjalo ke abantu asifundeni ke ukuthi yonke into iyabe ikhulunywa lanxa sekufiwe kulabantu abantu abazonda uhulumende weZimbabwe, abazonda umongameli, abakhuluma izinto ezimbi ngomongameli, abakhuluma izinto ezimbi ngohulumende weZimbabwe bathola amathuba okukhuluma into ezingayisizo. Ngakho ke ake libone kade sibakhuluma ngento ezinjengalezo lanxa kufiwe besebenzisa izifa ekukhulumeni into ezingayisizo ezingamanga.
Umnumzana Nhlanhla Ncube ingcwethi wezombusazwe uthi abebandla elibusayo bathabe kumangalisayo ngombiko ocine usethulwa isigodlo somelo weBhilitane eZimbabwe.
Ukunxuswa kwakhe ngibona kuyinto naye angabe vele ube ikhalela ukuthi akahambe ayekhona. Kodwa ke akusizi ngalutho njalo uQueen nxa simkhangele kunengi okubi akwenzayo njengoba ehuquluze umnotho wakithi wonke ilizwe asilalo nje kungenxa yakhe. So ke mina nxa ngibakhangele bebo babili abehlukananga okuyangapha.
Amazi kaNcube agcizelwa ngomnumzana efidlela Ncube ingcwethi elwela ilungelo likaZulu.
Khona lokhu nje ukuthi uhulumende weZimbabwe uthabe umanzi ethabela ukuthi umenywe kufuneral kuyinto ethusa kakhulu. Uyabona ilizwe ungabona selinjalo sisenkingeni enkulu kakhulu. Ukuthokozela ukuya emfeni, ukuthokozela ukuya efuneral ayisiyo indlela eqondileyo leyo. Kanti ke futhi asingakhohlwa ukuthi ukumenywa kufuneral akusho ukuthi bavumelana lawe labo abaleleyo funeral. Akusho ukuthi uhulumende weNgilandi uvumelana lohulumende weZimbabwe lezenzo zikahulumende weZimbabwe ukuphatha kabi ilizwe, ukungahloniphi umthetho, ukungahloniphi isisekelo sombuso, ukuphatha kabi izizalwane zeZimbabwe, ukuphatha kabi ama-reporters abezemisakazi, ukuphatha kabi abezenhlanganiso ezizimeleyo, ukuvimbela amaqembu aphikisayo ukuba khankase ngokukhululeka, ukubusa nje ilizwe ngendlela elidilizayo, ukugcwala kwe-corruption lakho konke, abavumelani nalokho, ukukumema kufuneral, ukukumema nje kufuneral akusho ukuthi ubudlelwane sebuqalile, ukuthi sebuhlangene, kusho khona nje ukuthi njengoba lawo ungumuntu ufika lapho kuhlangene khona abantu bekhala uze esililweni.
Kodwa uMnangagwa uthe uyabe ngekho lanxa enqosiwe. Ngimele Studio 7 ikhona uEzra Chisas Banda.
Siyabonga Ezra Chisas Banda. Ibhanga leWorld Bank lethule uluhlu lwamazwe alichumi okuthiwa yiwo alokudla okudulayo eZimbabwe kuyilo elikhokhelayo ngesilinganiso samakhulu amathathu lamachumi amahlanu 353%. Elilandelayo ngeleLebanon ngokuyisilinganiso sokungamakhulu amabili ekhulwini 240%, elesithathu kungeleVenezuela. Uluhlu lolu ngolamazwe alichumi awomhlaba wonke jikelele, okunye amanye amazwe afana labo South Africa, Zambia, Mozambique lamanye awakho kulolu luhlu. Did you see me? okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ugatsha lwezemfundo soluzaqala izifundo zohlobo lwesiChina ezikolo ezimbili iMontrose leNkulumane High School. Izikolo lezi zizafundisa isihlobo seMandarin kuqala ngomnyaka ozayo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli weleSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa utshele umongameli Joe Biden welemelika ukuthi izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU PF ziphazamisa umhlubulo wonke wezwekazi leAfrika wangezansi. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Isitudio 7 injani? Hayi, mina ngiyaphila. Igama uLisiho. Isitudio 7 bengithi namcacela amaminisitha avule bakithi ngiyacela ngokukhulu ukuyithoba. Ngiyacela kunini ngifake amameseji angavulwa eyekwa nje kanjalo. Ngiyacela bandla, ngiyacela naminike mamela amaudi. Sathanda ukukhuluma le nto ukuthi XDA sinezifiso ezinkulu zokuthi sikhethe uhulumende omusha. Khethe uhulumende omusha manje sibanye sisemazweni asikwazi ukuthi sikhethe uhulumende omusha osebambabamba lapha nalapha ya kodwa isekunzima nakhona emazweni ayeSouth Africa sibuyasicotha. Kodwa into ekhona ukuthi hayi lo mbuso okhona lo weZANU PF hayi uyefile kwacaca nje uphile kuningi 42 years akusinto encane. Abantu bayalamba manje semazweni, abantu bayalamba imisebenzi abayitholi.
Seven Studio 7 njani balanda wethu amarekhodi adilaba utokwa imali yatshontshwa eZimbabwe itshontshala amapholisa aphakathi kuyoli shouthi bengehlule ukuthi bebamba abantu khwaphana betshontshe emini labo baphakathi bafuna imali anti bakholwa kuyimali okungekho.
Salibonani, salibonani ku Studio 7, salibonani, ngiyabingelela. Ngibingelela ku Chris Gandhi, ngizobingelela ku Gibbs Dube, ngizobingelela uNtungameli Nkomo, ngizobingelela lo Gaina Gumede, kuma Gumede, ngizobingelela lo Sthandekile Mhlanga. Igama lami ngu Thomas Ndlovu, ngiphuma komakwalela village ingaphansi kwaKondolwane ePlumtree. Ngiteka mbuze namuhla kibo bonke sibili laba abavotela iZANU, abavotela iZANU, umuntu maye siyafaka uxa sibili phambili kwegama elithi iZANU uyabe ethathiswe yini, ejabuliswe yini into enhle emenzela yona? Ngoba ungakhangela imigwaqo yakithi kathesi from Bulawayo to Tsholotsho akusela thara lapha, sokulukuxezu nje. Ukhangela umgwaqo osuka eTsholotsho usiya kwesiphepha sokungamagodigodi kodwa kuyamangaza abantu belokhu bethi ZANU ZANU ZANU, even labakhona khona ngale balokhu bethi ZANU 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 ZANU. Kuyangixaka ukuthi umuntu uyabe suka ethathiswe yini sibi. Mina bengicela sibili ukuthi ikhulumnyaka nalozayo sike sizameni i-CCC. Ngiyaphinda futhi sizameni i-CCC sibone futhi yona izafanana yini leZANU. Engani eboreni kuyatshintshwa njani ucoach? Kambe kungahlala ku-coach o-1 right eboreni khonapho kulokhu kuluzwa ibhora ilokhu iluza. Hayi bakithi, asitshintsheni ka. Ngingazi ukuthi ma uvotela uZANU, iZANU sibili uyabe uthathiswe yini. Ngiyabonga.
Sarbonani kusitudio 7 abasakazela iindaba ezimnandi ezingathathwa hlangothi. Ezimnandi zonke zibuya zidibene nje landelana ubunandi. Ucela ukuphendula ubaba lowo othi useCape Town lami ngingapha Eastern Cape. Asuye umqondisi ocelele abantu beZimbabwe ukuthi behlale South Africa ngokuchamisa, ukuthi abantu bathatha ezinye izinto besuke sebephendulela kuzothiwa yeyo umqondisi we-MRP. Umuntu yena nxa engafuni ukuvotela i-MRP akayeki, akubanjwa nangamandla ukuthi umuntu ehambe eyevota. Isicelo nje esihle akula muntu awusiyo by force ukuthi umuntu ehambe evotele i-MRP. Kumbe ukuthiwa umuntu ususwa ngodlame, abanye bethi ye-MRP lodlame, wathini thini kwacha kwacima. Asekeleni ukukhuluma ndawo indaba ezinjalo ezobantu bakithi. Nje sina sifuna ukuthi sibambane nje siyimthwakazi senze into eyi-1 eyimbumba ephumelelayo ephumayo. Khanyela ubone ukuthi umqondisi ngendlela oyiphamisa ngakhona emthwakazi. Kungayisikho ukuthi ngabe kuthiwa ayisuyumqondisi ngabe manje kade sivele sisebunyameni. Kanti manje abanye lokhu besebunyameni abalokhu bengakaphumi. Thina abanye siphumile ebunyameni sisekukhanyeni ngenxa kamqondisi. So zilangizamani ukuphuma nje ebunyameni lingene ebukhanyeni. Ngiyabonga.
Bonani sanibonani Studio 7. Hayi siyazizwa indaba mpela liyazikhipha sibili. Ye kodwa ke bakithi asihloniphaneni singathethisani. Asihloniphaneni singathethisani. Especially abantu bemathebele. Yekani ukugcikana lingathethisani. Lingathethisani bonisanani kahle. Kunzima kwamoshakala vele izinto zamoshakala. Ye kodwa ngiqondanisa naye umqondisi lapha. Angazi ukuthi ukhona ongaphendula yini naye khona lapha. Ngibuza nje ukuthi kanti into eyenza ukuthi umqondisi yena engangena ekhethweni kuhamba njani. Abanye kabasamthembi lokuthi mhlambe uzimisele kumthwakazi noma umuntu wathunywayo. Kanti kuyenzakalani? Sicela liseluleke khonapho mhlambe into esingaziyo ukuthi ke yena mavele equma ilizwe liqunywa ngokuthi umuntu uyaliquma engangeni yena ekhethweni. Ngiyabuza liquma njani kanti abantu baza kulandela njani? Kusuke kungabonisi. Ngicela ukuthi khona lapho lathi lisifake endleleni mhlawumbe yithi esingaboniyo olo xa uqunyilizwe umuntu kangeni ekhethweni njengoba kulokhetho nje umqondisi akekho lolo lukhetho olukhona kuhamba njani khonapho ake seluleke khona lapho.
Salibonani, 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 livuka njani izulu kandaba? Ngiyakhulumisa, ngiyakhulumisa lapha okhulumisayo nguMoses. Moses Mdimba, Moses Mdimba sompinga laphana ekariyangwe, ekariyangwe ko-Chief Shan Sali. Ngiyakhulumisa bafowe. Ngithike ngikhulumise nje kuphela, ngikhulumise nje kuphela Makusweni angaka. Ngiyabonga. Thwala umba kaphathi kaphathi kamphathila nale kuthi njuje njuje mulule milwangu ilwa litonga andi andisha kuambusha kaphathi kaphathi movie OA Ndebele ndinolindela umba kaphathi nasha asili zigwa audio yangei nje ndo kuphambepo mokusho nto kwangu ya ikwa ino ndile mu Botswana mwendebede khaboroni nse khaboroni Botswana kwa manje njengoba liyazi nani ukuthi ilizwe lakithi lakwe Zimbabwe hayi lifile imathebelele ndikayikhangela imathebelele ndi always ikhangelelwa phansi akula ntuthuko akula msebenzi kobulawayo so sithwele nzima bakithi yikho sabalekela kwale Botswana. Ngiyabonga ukukhulumisa. Thank you.
Studio 7 ninjani? Thina siyaphila. Ya nathi siyacela bakithi lifunde umessage wethu. Sacela ngokukhulu ukuyithoba. Mina ngisathanda kuphawula lana kuthi nathi sithinde semazweni abantu siyakuthanda ukuthi ilizwe lethu nalo libe right libe nemisebenzi kanti khona uma kungabusa ibandla elilodwa ibuse for the 2 years ngalokhu phezu kwalokhu kubonakala ukuthi lahluleka nje nokuthi ikwazi nje ukulungisa noma yithi ngaloyo yena othe ukungena kwahle kwaba west kwavele kwabheda yonke into lo ungene ngo-2018 manje ku-3 years ngale angeke sithi 4 3 years akayenzi next ihluleka ngisho noma yini khona lokho bengithanda ukuthi ngikudlulise ukuthi ake kunikezwe omunye naye kuyezame nje ekunikezwe nje tribusina eke izame sibone ukuthi yenze.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Sicela balaleli imilayezo yenu ibe mfitshane njalo lingathuki kumbe ukusithumela imilayezo esingathi thina iphehla udlame kumbe inzondano. Kwezemelika, amabutho akwele Ukraine abikwa eseyiwo aziphethe kuzigaba eziningi zalelo lizwe kulandela ukuxotshwa kwamasotsha akwele Russia kulelo lizwe. Kodwa ingcwethi zempi ezakwele Melika ziyakhuthaza ukuthi amabutho akwele Ukraine angasuki alibale abone ngani impi isiphelile ngoba ele Russia lilakho ukuzabhomba ngamandla. Umongameli Vladimir Putin wakwele Russia useke wakubeka sobala ukuthi uzaqhubeka ngokubhomba ele Ukraine. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Busani Ntini.
Ngombono wami mbona ngani impi kumbe ngithi kungenela kweRussia eUkraine. So kungenewe ni phase entsha kakhulu ngoba ungabona usiya empini ugaina iterritory and then usiyiluza leyo territory. Kusuka kube nzima ukuthi uyiregain futhi. Njalo le morale yamasotsha akho ayisweyiwo. Angiboni ukuthi Russia izaqhubeka izama ukuthatha ama-territory lawa akhulunywayo kumbe ukuthi ngesilungu kulalokho kuthiwa boots on the ground. Angiboni bebuyela kulawa ma-territory asethethwe. Ngibona ngombono wami sezozama ukuthi bebhombela kwelikhatshana. Ngibona ngikho i-strategy asezayisebenzisa. Kodwa kuyatshengisela ukuthi impi le ivele yona ayisekho popular kangako khona eRussia. Khonoku ukuthi Russia ibiluze ama-territory umabutho e-Ukraine angaqinanga kakhulu asupportwa kwesi sikhathi langabantu nje abavolontiyayo vela kwamanye amazwe. Kuyakhanya ukuthi hhayi ele-Russia liyehluleka kulokhu ade lizama ukukwenza. So ngombono wami hhayi kangiboni bezama ukuphenduka bethatha ama-territory la sebaluzile kumbe bezama ukuphusha kwezinye indawo ukuthi bethole ama-territory. Ngibona ngani ingxenye iphase yempi leyo kumbe i-invasion leyo siyatshintsha sezazama ukuthi bebomba kwelikhatshana.
Ubona ngani abantu bakwele Russia bengagcina bemhlamukela yini umongameli wabo uPutin ngenxa yendaba le?
Impi leyi ayisekho popular even lakho eRussia. I think abantu abaningi be-Russia sebebona ukuthi kwaba liphutha ukuthi uPutin ayengena kwele Ukraine ngoba kwi-expose kakhulu amandla kumbe ngithi amandla angekhoyo kwele Russia. So I think isikhathi nxa sibheka kukhanya sebebaningi abantu e-Russia asebephuma bekhuluma bekhonona ngokungayenzi kuhle webutho e-Ukraine. Njalo abaningi sebedawutha khona ukuthi alivele kuyini wawuvele kulandwa khona e-Ukraine. So umbono wami mbona ngani bakhona abantu asebezaqala ukuthi be-turn against uPutin ngoba ukhanya hhayi impi yakhona isithathe isikhathi eside. Bona abantu kwaba yinto yabengena bephunga eqede masinyane kodwa mbona ngani hhayi isiyimpi leyana engasekho engasakhwabithwa ngabantu baseRussia. So hhayi ngombono wami mbona ngani sabona abantu abaningi bephuma bekhonona njalo be-turn against uPutin.
Hello-ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseNew York.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku-VOA Ndebele la ku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela eziphakeme.
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Udaba lokuthi uhulumende wavuma ukuthengiselwa ama-laptop computer ngemali ngamadola eMelika afika phose inkulungwane ezilitshumi ngayinye i-$10,000 luqhubeka lusemlonyeni wabanengi. Ibandla le-CCC lisole kakhulu kona lokhu ukuthengwa kwamakhompyutha ngemali eningi kakhulu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngesithi silaleleni njalo ezinye indaba lamhlanje kusihlwa ngo-7 PM kumbe sidibane njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.